Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela umsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 zibandlela 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
As you are aware, na hopo chimona appeared for the first time. The 9th of January.
Intatheli zindaba uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare wathi kasoze acele ukuhlawula isibambiso sebail ngoba ufuna ukulwisana lo mthetho owasetshenziswa ukumbopha.
Lapha emasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kulokumangala.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo omkhulu kwezinye izigaba zelizwe, imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni lapho abadabuka khona. Lapho bengcwatshwa kuzamele ibhokisi lingavulwa njalo isidumbu aseseyikuvunyelwa ukuyalala ngekhaya andubana umuntu abekwe. Abafela kwamanye amazwe bazavunyelwa ukulethwa ekhaya kuzongcwatshwa, kodwa kuzamele ingwalo zokubaletha zihlolisiswe kanzima andubana baphiwe imvumo yokwenza njalo. Lesi saziso siphuma ngesikhathi inani labatholakale bele coronavirus liqonga mihla ngemihla. Kunje izolo kuphela kufunyenwe abaphose bafike inkulungwane eyodwa 978 belegciwane le-coronavirus labulala abangamachumi amabili lane 24 ngelanga elilodwa kuphela. Sebezinkulungwane ezingamachumi adlula amabili lanye 21,477 asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho nyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lambili 12,582 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 507. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizide ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 72,121. Intatheli zindaba uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi ukubotshwa kwakhe akukho emthethweni ngoba umthetho osetshenziswe kumbopha wakhitshwa lidale le-Constitutional Court. UChingono wethule ugwalo lapho aveza khona ukuthi kaseyikudinga ukuphiwa ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso i-bail ngoba efuna ukulwisana lo mthetho osetshenziswa ukumbopha. Uthi uzalinda lolu daba esestokisini luze luye emthethwandaba we-Constitutional Court. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu umlondolozi Ndlovu.
Kushingono umize pambi kumtisha ndaba wetale lika manchi ulazi ninguwe wa Harare esete saikala luku kamba manga nginfa ukusafala lisa utaba lusane ulubiga na wachaya ngendu uluafa luse mshanega nina ukupiwa wa mapoli za eti akula sechitaka lwe sinjalo iku wetalake umunza na Moses Nkomo uti papikisana na luku nguba kakula sizatu so kubocha wa kinga lulu utaba
as you are aware when Hopo Shimono appeared for the first time in the matches group on Saturday the 9th of January the statement in Hopo
Shimono emisa pambi wetali lomtheto ndaba ngomgqibelo sasingavumelananga lokubotshwa kwakhe ngoba wabotshwa ngomthetho ongekhoyo umthetho abamthonisa ngawo wakhishwa lidali le Constitutional Court ngo-2014 kawukho lomthetho yikho esikutshele idali
and that's the argument that was presented before the court
umchuchisi unkosazana Nensi chandakaona yena uphendule esithi umthetho lo wakhishwa kusetshenziswa isisekelo sombuso esakudala hashi esalotshwa ngo-2013 ngakho ke uthi kusemthethweni ukubotshwa kwakhe Kota Nkomo uthe imithetho yonke yakhishwa phansi kwesisekelo sakudala kayisasebenzi kusisekelo esisha esabekwa ngo-2013 esithi kumele uhulumende ame ukuhlukumeza abantu abamphikisayo ebesebenzisa imithetho yakudala. Unkomo uthe ukuhlukunyezwa kukaChingono kubonakala ngendlela aphethwe ngayo ejele lokufaka akwenziwa izankosi ezandleni lenyaweni yena engelacala elezinga laphezulu elingaba ingozi kwezomvikela welizwe. Luba ukubulala umuntu
he is not a teacher's prisoner who wouldn't want to get into the attitudes of the court
kala kala elikhulu azifuna ukukhuluma ngendlela abenza ngayo kodwa ngokubona kwami ukuthaba kakhulu kwalabo abasebenza emajini
and the public prison officials that was uncalled.
Umo ubeke isicelo phambi kukamantshi sokuba uChingono ehlukanise lezinye izibotshwa njalo aphiwe amanzi akhudumalayo ngoba ecathangela ukuba ingabe lo mkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokuhlangana nababili abalala umkhuhlane engakabotshwa. Idale lizaqhubeka ngodaba lukaChingono kusasa. Kudumeli wezengeza West uMnumzana Job Sikhala othi sayicala elifana likaChingono umise umthethandaba ngumantshi uMnumzana Ngoni Nduna kodwa uyalilandula leli cala. Iqwetha lakhe uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi uSikhala uhlukumezela ukuba waba lesibini sokufuna ukumela uChingono ngaphambilini kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu lweviki edlileyo.
Sitshele idale ukuba siyakhonona ngendlela abotshwe ngayo sibona angani uhlutshelwa ukuba ufuna ukumela uHope uChingono. Idale lithi lizazizisa ngodaba lolu
kusasa.
UChingono lweSikhala babotshwe ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana eTwitter besola ukutshaywa ngenduku kosane olulenyanga ezithoba munwe munye lokuzalwa obelisemhlane kanina okubikwa kwenziwa ngelinye ipholisa. Kodwa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Pho Nyathi wethule umbiko othi umntwana akabulawanga uyaphila okwenza amapholisa agcine sebopha uChingono lweSikhala esithi balobe amanga. Kunjalo nje isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatsa Imayere ulobe ekhasini lakhe leTwitter esaziwa ngokubotshwa kwakhe namhlanje laye sithi sayicala elifana lababili laba. UMayeri ukhangele ukumiswa phambi komthetho ndaba kusasa. Ngimele iStudio 7 seHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe. Kwezinye izigaba imifula isigcwele osekuvangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Kuthi emasimini ezinye izakhamizi sezikhala ngokuthi lingaqhubeka lisina kanje izulu kuza kuba lomonakalo ngoba izilimo sezitoda. Lamuhla izindlu eziningi emizini yeNashville leRiverside eGweru zingene amanzi ngemva kokuna kwezulu elikhulu. Ezinye izakhamizi zithi kulakho ukuba nendlala lonyaka ngenxa yezulu eliningi kakhulu. Sixoxele sakhamuzi sebulilima esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje eminyama moyo
lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kuloku mangathi hlala sikhala nxa izulu ingekoda ngase likhona futhi sesikhala engakutsho ukuthi leli zulu ngendlela ezengaliyana kakhulu ngithe ngiyakhangela eline ngeFriday line ubusuku bonke kodwa liqale ngo4 emini kwaze kwaba ngo12 ebusuku. Izulu liyana, khuluma nje izulu futhi libe lisina kwezinye indawo. Izulu liyana, imifula igcwele, amachibi agcina kudala ngabo79 ayegcwala amanzi ahlala agcwele kathesi, imisenya isivuthe phansi. Izulu liyana uthi ngalithwala abantu babe lokwesaba ukuthi hey selifikile. Ngikhuluma nje lelanga lakhona liyashisa liphakathi kwamayezi. Uzothi ilanga lezulu.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani khona okwenzakala akusoze kugcine kusenza ukuthi kube lendlala.
Babu Gandhi sibe sijabula sisithi njengobana izulu likhona sagijima salima and abantu balimi ngaye ugajopolongo abantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kathi isikhathi sesihambile Baba Gandhi abalama-tractor abo labo bazama ukulima. Baba Gandhi ubunzima esihlangana nabo yikuthi ikakule emisenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uthi yesilima kulama lamabele lawo esinto okwenzakalayo ukuthi ase yellow umumbu khona laba limumba ngikhulume sokuyelo amanzi othe emasimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungeneki ngoba umanzi kakhulu sokudoda so silethemba lokuthi khona abagandi bazaba balutshwana bazathola ikakhulu laba abalima endaweni ezigcinileyo endaweni lapha okungela msinya yakhona. Baba Gandhi indlala angeke ngisho ukuthi indlala asozibe khona. Ngizwa abanye lokho bekhuluma bethi halo nyaka zatsha amabele. Ngokubona kwami njalo njengomuntu owakhulela emakhaya esintwini lapho esasilima khona kudala abadala befuye kakhulu le kuzaba indlala ukuthiwa indlala ebilezulu ngokubana kungavela kutshe akusoze kwavuka kuyaba sokuthile. Mina ngibona indlala enkulu kakhulu.
Umnumzana Solani nje eminyama moyo yisakhamuzi sebulilima. Siphinde saxoxa lo councilor weDede esigabeni seMathebeleland North umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe ukuthi umumo wezulu unjani kulesi sigaba.
Izulu liyana mnumzana okwamaqiniso suku zonke vele hayi liyathululeka izulu but indawo esikhona umhlabathi wangona ayisiwo lowana wokuthi singathi abantu bayakwanisa ukuthi bevune abantu abakwanisa ukuvuna yibo labana abafaka imikulu abasebenzisa ama-fertilizer umhlabathi lo ordinary umhlabathi lo uyayenza ukuthi kube le ndlala yezulu so indlala ingakwanisa ukuthi ibe khona lezulu eliningi because izulu langona liyana kakhulu ukuthi hayi okulinywe lokhu sokusibayelo lo ngenxa yokuthi kuya kungela imikhuba kumbe even ama-fertilizer lawa bayalingasebenzisanga khonoko.
Ungasitshela manje ukuthi ngokubona kwakho akusoze kube le ndlala yini lona izulu likhona.
Ya abantu bathwele nzima kathesi lokuna kwezulu eliningi leli njengalapha lapho engihlala khona eDede lapho engikhansela khona izindlu zemthuya ziyawa lezulu eliningi leli abantu bathwele kanzi emaphandleni njengoba ngiyisakhamuzi lami emaphandleni khona ngale hayi ukuhlakula abasahlakuli sekuyenze okokusuphuna utshani because ukuhlakula akuhlakuleki so yibo ubunzima obuhlangana labantu okwakathesi izakhamizi zesigaba lesi esesilewu lapho engiyisakhamuzi lami but in general what I can say ukuthi hayi izulu kubantu balungiselele ukulima hayi izulu eli-right ukufuna because lenesikhathi izulu langona liyana but liyanika abantu i-chance ukuthi bangene emasimini because ilanga liyaphuma okwenza ukuthi khona okuyabe kusutshuniwe utshani kuyabe kusutshuniwe kusho ukuthi kuyabe kukwanisa ukufa lazinhlanyelo zisala zijabula so indlala yezulu ingcono kule ndlala yelanga yikho ingakutsho ngamafitshane.
Lo bekungukhansila weDede esigabeni seMathebeleland North umnumzana Stanley Torima. Ibandla lama-democracy ngapha kwele Melika likhangelelwe ukuthi usasa liza kwethula ugwalo olujulileyo olwe impeachment edale le House of Representatives olumemethe amacala okususa esihlalweni umongameli Donald Trump oyetheswa icala lokukhuthaza abalandeli bakhe ngeviki ephelileyo ukuba baphazamise ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli edale le-Congress. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuzakuba ngokwesibili ukuba uTrump etheswe amacala okungalandeli ngefanelo imithetho yelizwe leMelika. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela idale le-House of Representatives ukhangelelwe ukuthi uzacela umsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence ukuthi asebenzise imithetho yelizwe iyokususa umongameli esikhundleni. Unkosikazi Pelosi uthi kungahlula ukuthi uPence asebenzise i-25th Amendment uza kwethula kusasa ugwalo lwe-impeachment edale le-House of Representatives. Lokhu kukhanya kusekelwa ngamalunga wonke ebandla lakhe labanye abakubandla lama-Republicans. Bafuna uTrump asuswe esikhundleni besithi wephula isisekelo sombuso welizwe ngokukhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bangene ngenkani edale le-Congress e-Washington DC ngeviki ephelileyo. Kodwa kukhanya engani uMnumzana Joseph Biden osanda kunqoba uTrump ukhetho lukamongameli kakusekeli lokhu esithi kuzaphazamisa ukulungisa okuhlupha abantu beMelika njengoba udaba lolu lulakho ukuthoniswa uTrump sephumule esikhundleni sikamongameli. Akucaci ukuba idale leSenate lizakwenzani ngodaba lolu njengoba likhangelelwe ukuba lizaqala umsebenzi mhlaka 20 zibandlela uTrump esuka esikhundleni. Kulandela udaba lolu uMnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uthi benza kahle abafuna ukuthethisa uTrump.
Sephomgura ahanje yena ingqondo yakhe ukuthi ngangcono ma uthi ngiphume kangcono ngidilize yonke into ngiphume ngidile yonke into, the whole house must come down, than ukuthi mina ngiphume nje ngiyi-one. Kodwa sizobona one by one ama-Republican senators lade lokhu emsupporta laleyo support uzoqala ukuyiluza.
UMnumzana Banda Moyo ohlala komnyama eBulilima West uyakusekela lokhu.
Indoda le untamo olukhulu impela endlela bebusa ngayo. So osekusalele ukuthi sikukhangelele ukuthi njengoba konke afuna ukukwenza ngani kakuphumeleli, sibone umbuso wase-America uTrump ephuma ngempela engasabulalisa abanye abantu bona babayi-4 kube baphelele khona baba. Sibe sesibona futhi ke icala lelelezwe i-demonstration le ukuthi liyayezwa njani.
UMnumzana Hloniphani Moyo laye uyakusekela kakhulu okwenzakalayo.
UTrump wadliwa kahle okungekho ukuthi kukhona ukuqilwa nokudlelezelwa kwabakhona. Sibe sikubona ngapha kithi e-Afrika manje kulusizi mase sikubona bekwenza lakhona lephesheya ukuthi angavumi ukuthi udliwe.
UMnumzana Alex Nyati uthi kuyangisa okwenziwe nguTrump.
Kuyamangisa okwenzeka e-America. Ilizwe lade sithembe ukuthi yilo elilonda idemokhrasi, asakwazi ke ukuthi idemokhrasi sizayibonela kuliphi ilizwe.
Kodwa uMnumzana Mbongeni Ndlovu uyakusekela okwenziwa nguTrump.
Into ezakale e-America li-right. Mina kangiyisoli. Into e-right. UTrump naye ulwela lokho akulwelayo. Ulwela ukubusa. Ulwela isikhundla leso asesirojwa ngamademokhrasi.
Sowu labantu bambalwa asebotshiwe ngamapolisa besethiswa amacala okungena e-Congress okungekho emthethweni, ukutshontsha impahla etshiyeneyo, ukubulala amafasitele lokunye edale le-Senate lele-House of Representatives lokwenza udlakela. Ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngingu-Gibbs Dube.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus elizweni lokudedelwana kombuso waseMelika okulokhu kulokufuthelana. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yeMelika yabakumdlalo wegolufu eyeProfessional Golfers Association of America sebequme ubudlelwane lomongameli Donald Trump osephume embusweni ngokuvotela ukuthi umncintiswano omkhulu owe 2022 PGA Championship ungasenzelwa enkundleni yakhe eyeBedminster esesigabeni seNew Jersey khonapha eMelika. UZulu waseUganda uyavota liviki ngolesine kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Kulabantu abalishumi abancintisana lomongameli Yoweri Museveni oseleminyaka edlula amashumi amathathu ezembusweni. Abalishumi laba bagoqela uBobby Wine, umculi olodumo osowangena kwezombusazwe okhanya elosekelo olukhulu elizweni lelo. ELSouth Africa libikwa selibhekane lodubo olukhulu lokuqonga kwenani labantu asebehlolwa befunyanwa beli coronavirus. Kunje sebesedlula isigidi 1.2 million asebebanjwe bele gciwane leli eselibulele abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 33,000.
Iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo kulandela ukuqansa kwenani labantu asebetholakale belegciwane leli zikhanya zingalukhuni njengalezo ezafakwa ngomnyaka odluleyo ilizwe lilabantu abalutshwana ababegula. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu edolobheni lakobulawayo libikwa lingalandeli iziqondiso ezethulwa nguhulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngemva kokubonakala kwabantu abaningi enzikini yedolobho leli njalo liqonga inani labatholakala belegcikwane leli. Abalwela amalungelo kaZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi isimo esibi somnotho yiso esenza uZulu asukume ayezama ukudinga imali yokuziphilisa. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi we-National Consumer Rights Association inakora uthi ungalandeli iziqondiso uzadala ukufa kwabaningi.
I-lockdown leka isezilethe inguquko ngokuba nanku ama-cases akhwela kodwa abantu kuziphatha kwabo kakulethi inguquko. Njalo layo i-lockdown kayila mfundiso egcweleyo igcwalisa amapholisa lama-roadblock kanti kudingakala ukuthi abantu bafundiswe ukuba bazwisise ingozi enkulu ukufa okukhulu okuphethwe yi-COVID-19. Kodwa ke nxa kuzavalwa nje kuvalwa izitolo kufakwa amapholisa kuthwala impopho lama-button stick kungela mfundiso akulalutho luzaphuma kulokho abantu bazasala besifa ngobunengi kulalokho esikubonileyo phambilini. Ama cases esemalutshwane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi akhona amalunga abo abanjwa ngamandla ukusebenza becatshisa.
Khona abantu abathengisayo, kuthi ukuthi ngabantu ababethisa amathuba labo kule ngxenye baphile nxa bethole izikhashana okuncane ukubathengisa. Enxenye plus siloko sisagqugquzela uhulumeni ukuthi ngabe uyakhangela umthetho lwawo obekileyo. Ukuthi abantu basebenze kakhulu abalama licenses le mkambo le evalelwe phakathi ngoba singadeployed nama market bailiffs abantu abangancedisa ukuvolunteer ukufundisa abantu ngokuthi balandele izinqumo lezi. Silamandla ukuthi sikwenze khona konje ngenhlanhla ezivumela abantu abasebenzayo.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye wabaphila ngokuthengisa uthi iziqondiso zalomnyaka azilamehluko lezanyake enye.
I-lockdown i-lockdown akulaza ukuthi last year ibinjani ngoba mina ngisebenza ngili-cross border trader. Abantu engathi nje kwaba lama adjustment umuntu wakwazi ukuthi njengoba laphana sasithayiwe as ama-vendors khathesi sesingakwanisa ukuthengisela emayadini ngiyabona nje ukuthi abaningi abathengisa lokhu lalokhu bakwanisa nje ukuthi bathengise besemayadini kungafanani la last year ukuthi vele nje umuntu kwakuvele nje into yonke ithengcincincincincinci. Kodwa thina njengama-cross-border traders ngibona nje kuyafana. And wazi siye kuwesi ngoba vele akulala cushion fund esiyiphronisiweyo imali sayithola kanye.
Umnumzana Bheki Impilo Moyo, omunye wabasakhulayo, uthi osekuqakathekile imali yokufumbathisa ukuthi bengabotshwa.
Manje abantu bazenzela umathanda noma ubani nje engenancwadi uyangena ethawuni etshone sibhodabhodela kungela business eqakathekileyo engabe nje bayilandile. Then lamapolisa la mayekuthi akutholile emgwaqweni lapho, bona into abayiqakathekisa kakhulu okwamanje sokuyimali. Abasaqakathekisi umthetho we-lockdown eyiwona adofakiwe. Noma bengaze kubamba ungagqokanga kahle imaski, bona abakufunayo nje kuphela imali bakuyekele nje uzihambele.
Umnumzana Dalubuhle Sibanda oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi isandla somthetho asibonakali emalokitshini njengakumnyaka odluleyo.
Indlela okwenzakala ngakhona abantu abayekethisa ngakhona imithetho ye-COVID iyesabisa kakhulu ngoba kuba imikhuhlane isazoba mningi ngendlela abantu abayekethisa ngakhona. Siyacela ukubana amapholisa afike emalokitshini azame ukubana enforce indaba ye-lockdown ukwenzela ukuthi bekunanzelele ukubana lesi sifo siyabulala, njalo abantu kumele besithathe ngonanzelelo olukhulu kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID likhuphuke okwamagama kuviki edluleyo, okube lelanga lapho okutholakale abantu abangaphezu kwenkulungwane i-1365 belegciwane leli ngosuku olulodwa kuphela. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abaqeqetshi bomdlalo wenguqu asebesebenzela amaqembu adlala ezigabeni ezingaphansi bathi uMangoye uselala eziko ngokumiswa kwemidlalo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lesiwu uMorris Mkhwiti uthi uyesabela ukuba lalonyaka bazabulawa yindlala njengalokho kwenzakale enyakenye lapho umdlalo wenguqu ongazange udlalwe khona kwele Zimbabwe.
Ibhola lavalwa, ama-coaches aphibhora balemuli kumele bethengele abantwana ukudla, besicela nje o-businessmen labanye nje abangasinceda ukuthi bangasinceda ngamafudu hambazi ngoba kunzima. Sesiphelelwe, sesithembile ukuthi lonyaka kuzaba lomehluko. Ibhola lezavunyelwa, akusahambanga ngaleyo ndlela, asakwazi ukuthi senze njani njengabaqeqeshi bebhola.
Umkhwiti ubeseziphilisa ngokuthengisa okuthiyeneyo edolobheni lakoBulawayo manje kulezi nsuku akayenelisi ukwenza lokhu ngoba uZulu engavunyelwa ukuhambahamba santando. Kuyimizamo kahulumende ukwehlisa inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Ukungadlalwa kwemidlalo kusukela nyakenye kutsho ukuba umqeqeshi osakhulayo weLavet Mabunda kuzamele alinde ukuze aqale ukuqeqesha kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba engenise iqembu le-Quality Foods kulesi sigaba ekupheleni
kuka-2019. After 21 days sesibuyele emaground but umnyaka wonke waze waphela and we were frustrated, but akwakungela nto esingakwenza especially kwakule other things that we supposed ukuzilungilungisa. Sitshaya ama-final touches njengeteam eyeqala ukungena u-Division 1 but asakukwanisanga khonokhwana. So as a club we were frustrated, but ngathi ababe frustrated kakhulu ngabafana because basebezimisele ukuthi bezithengisa. Maybe kathi singathi wasikhuluma ukuthi maybe 1 or 2 or 3 players sebebonwe ngama-club amakhulu, but waba frustrated kakhulu. But ekugcineni okuqakathekileyo ukuthi singabuyele ground shotile. So sithemba ukuthi 2021 maybe government ingazivumeza ukuthi sibuyele emagroundini sedlala as long sonke siyabe sisefu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZifa nyakenye ike yapha amaqembu izimali zokuwancedisa, kodwa leyo mali iphume kanye kuphela njalo iningi lamaqembu likhale ngokuthi ibivele incane lonyaka inhlanganiso yezifa ibikhangelele ukuba amaqembu aqale ukuzilolonga ekuqaleni kukazibandlela kodwa lezo nhlelo ziphazamiswe yikuphakama kwenani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 okudale ukuba uhulumende amise abantu uhambahamba santando elizweni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sengake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past six ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.